siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Diliza Mangoye owake waba lipholisa. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yebo,
mnumzana, ungasitshela ukuthi wena njengomuntu owakhe waba lipholisa ubona njani lokhu okwenzakala eHarare mhlaka 1 Ncwabakazi?
Engakusho nje ngamafitshane ukuthi okwenzakala mhlaka 1 Ncwabakazi yinto ebuhlungu okokuqala eyayisengayikhangelelanga ngesikhathi lesi ngeminyaka le after independence. Ngathi ekuqaleni ukuze kube labantu abademonstrate-ayo, ngizathanda ukuthi ngihle ngisho nje ukuthi hayi ngokubona kwami kwakungadingeki ukuthi abantu labana abangene kuma-streets bademonstrate ngoba i-VEG yayingakachaphi amalanga angu-5 ayinikeze ukuthi anasama-results. Although vele argument yabo ukuthi ama-presidents ayiwa aqala ukuvalwa yiwa imele aqala uku-announce. So amasotsha ngendlela angena ngawo angiboni ukuthi amapholisa ayesesebenzise amandla wonke ehluleka. Kumele amapholisa asebenze ukuthiwa i-button and shoot part lapho abantu abachaywa khona ngenduku leziyana wabaleki. Nakungehlula kuyafakwa lokho kuthiwa i-tiergas intuthu leyana ebabayo. Kungehlula kuyabuya loba imota leyana eyamanzi amanzi lanayo ibaphushe. Kungehlula kumele kubuye izinja kuthiwa i-dog section kumbe kuzokugcine ukuthiwa i-mounted unit eyamabhiza. So konke lokhana kwakumele amasteji yonke lana ipolisi iwasebenzise kukhanya ukuthi hayi lokhu kwehlule madoda sisicela i-army. And ngomthetho wesisekelo selizwe i-army nxa ingena izoncedisa amapholisa ingena under i-command yamapholisa. Ungawukuthi kumele bafike behle batshelwe ngamapholisi i-briefing on the ground ukuthi hayi lapho madoda sile problem enje ama-street anje besitanga ukuthi senze kanje sishoda so. So amasotsha ngendlela ayenza ngayo laphana avele angena eseku-action okutshengisela ukuthi kwakungela coordination between amasotsha lamapholisa and ku-TV wakuzikhanyela ukuthi amapholisa kwamanye amakhona ayethukile sebona amasotsha esefikile okusindlayo ayengatshelwanga ukuthi sokubuya amasotsha. So-ke ngibona ngani kwaba lokudonselana khonaphana lokucathela okungena khona i-politics ke manje ukuthi ngubani owasusa amasotsha ezinkambeni amapholisa adide esawagcelayo but lokho kuyazikhanyela ukuthi amapholisa kungabe kwacelwana maybe phezulu le kodwa laba ababe ku-ground babengakwazi ukuthi kwenzakalani.
Ya, sike sizwa ebufakazini obethuliweyo ngabanye abakubutho lamapholisa. Siyabona ukubana ngokukhuluma kwabo bathi bona bangani babelolwazi lokuthi kukhona ukuzenzakala yiko bagcina sebebiza amasotsha. Kubona njani wena khona?
Lapho ke ngeke siphikise ngoba le USSD lana yokuthiwa i-intelligence akazinesinto ukuthi ngathi leyo kaba ngeke basitshele bona sebengaclaim ukuthi kunjalo. Kodwa ke ngabe bekuzwile lokho kunzima ukuthi sikuphikise kodwa ngoku-ekta kwabo ke ngaba bekuzwile lakho akubaniki imvumo yokuthi bahle bangene bafake uhlamvu emuntwini. Uhlamvu emuntwini igande into yokugcina and amapholisa wona ngokwawo lawo before ayibiza amasotsha alaso isiteji sokuthi lawo asebenzisa imigobho edubula phezulu kanjalo ukuze kugcine umuntu esedutshulwa. Ukuze umuntu umdubule ngemthetho weZimbabwe ayi kunzima kakhulu okokuthi even ungamdubula ukula maphepha amaningi omele wabhale sile utshengisela ukuthi umdubule kube kusemthethweni.
Manje yona ngokubona kwakho kungakwabangelwa kuyini ukuthi kuthathwe inyathelo lona leli? Siyazi sibili ukuthi ukhulumile ukuthi kungaba yipolitics kodwa ipolitics yangikhona ingabe iyukuthi yayisetshenziselwani
laphana ukuthi ingabe yayisetshenziselwani kunzima ukuthi usho ngoba kuziningi izinto ezifihlwayo lapha kunzima sibili yiwe sebesesikutshela ukuthi sesispeculator or sesi abangela ukuthi kungabe kwenziwa yilokhu. Njalo babebona ukuthi nxa bengavumela abafana labana belokhu bengene ezikaradeni kungenza ukuthi kugcine kulumatha umlilo omkhulu. Umlilo omkhulu ongalumatha silaphana lami umuntu we-security I cannot dispute but angeke ngikwali lokhu ukuthi aluba wayekela abafana labana belokhu begijima kanje abela ngalazela ayatshona kwakuzaba nzima baphathanti but ke manje ukuthi kwakuvele kuyinto esajangiweyo ngabe NDC njengabe isisho sokunzima lathi ukuthi isisho nxa kuyukuthi baqamukela nje bacabangile ukuthi abafana labo bazenza lokhu sibuhlungu njalo siyasola ngoba bagcina kulimala kwafa nabantu ababengelani le demonstration njana. Yinto esivele siyiqakathekise ukuthi ngokubona kwami lokubona ama-reports kungathi abafana labana bayebe babedemonstrate ayisiba abasina bedutshuliwe osokudutshulwa nje abantu mahlakana yifo okubuhlungu kakhulu thina besicabanga ukuthi bazakonjolozelwa babanje baboshe bahanjiswe enhlotandaba bayitholakala ukuthi balecala loba abanacala
lo-ke ngumnumzana Diliza Mangoye owake waba lipholisa ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lo-ke ngumnumzana Diliza Mangoye owake waba lipholisa osekubandla le-ansa.